unkosazana Thokozani Khuphe nguye owavotela kumhlangano omkhulu we-MDC ukuba ngumsekeli kamongameli webandla, kodwa umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai wamangalisa abanye ngokukhetha umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Msuri ukuba babe ngabasekeli bakhe. Abanye bathi ukungathi ukhuphe ithuba lokukhokhela kubangela lubanjululo lokuthi ngowesindebele njalo ngowesifazane. Amanye amalunga awebandla le-MDCT athi azayekela ukuvotela ibandla leli ngenxa yokulwisana lokhu langenxa yobandlululo ngomhlobo osekukhanya kusegcekeni. Abanye bathi bazavotela ibandla leli ngoba bafuna ukuthi iZANU-PF ingabusi, hatshi ngoba i-MDC ingcono. Ekhuluma lentatheli zindaba ye-Studio 7 osakhulayo uRonald Moyo uthi ubandlululo ngomhlobo oluku-MDC lutshengisela ukuthi akusela mehluko phakathi kwe-MDC leZANU-PF, njalo yikho okuzenza yena engavoteli leli bandla.
iZANU-PF besibona ilibandla elilokubandlulula ngokwe-tribalism. Ku-MDC kukhanya kukhona futhi njalo khonokho, so sebehle basibonisa thina ukuthi ayisilo ibandla esikhangele ukuthi lisikhokhelele. Lokulwa kwabo lokhu kuyatshengisa ukuthi bona abala bantu enhliziyweni, kodwa okwabo nje kuphela ngokufuna ukulwela nje isikhundla.
Lokho kugcizelelwe ngomunye njalo umsekeli webandla leli umnumzana Thembani Sibanda.
Ngeke ngavotela ibandla leli eliphikisana, ngoba ezithi zikaresi sengani sekule confusion, sebengani sebandlululana ngomhlobo le section yabo isakhanya ukuthi ihamba njani. Ah, personally mina laba abantu angeke noma kuthiwa ngiyafuna ukuvota ngeke ngabavotela la, ngoba ngasebengani sebelahleka nge-last minute, akusacaci vele kwinto engikhona ukuyenza njani.
USibanda ungezele wathi ayisiye yedwa olengqondo lezi, njengoba abaningi abakobulawayo le Matabeleland baphatheka ngalolu daba. Omunye osakhulayo uMasha Bhwanya uthi ukulwisana okuphakathi kwaleli bandla langokwehluleka ukuvuma ukuthi uMorgan Tsvangirai kasenelisi ukukhokhela yikho okuzenza yena engavoteli leli bandla.
U-MDC kule-factionalism akula kubambana. UTsvangirai usegcekeni ukuthi uyagula, njabo possible ukuthi engayekela ukuba khona ukumelela i-MDC njenge-candidate ye-MDC as president. Bona ukuthi bebambane belokuzwanana behambe in the spirit of unity kuma-elections avala ngqombe njalo. They are divided and selfish. Of course, I will not vote for iparty enjalo.
Unkosazana Princess Dube uthi umnumzana Tsvangirai wayelwela intuthuko yabantu, kodwa labo asebesele abalayani lozulu yikho engasoze evotele leli bandla eliphikisayo.
Ngeke ngakwanisa ukuvotela le MDC because khathesi like uTsvangirai wayelwela ukuthi sibe lalokho esesikho khathesi, yiye yi-MDC. Khathesi abantu abasele bayalwisana, kasizwisizi be ukuthi kuyenzakalani, ngabe bayabambana. At least sibone ukuthi they are of one accord, bayenza into one, bayabele agenda one, then we know what we are voting for. Right now mina honestly I can't vote for MDC.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uthi ukuvotela i-MDC akusho ukuthi ingcono, njengoba ihle yatshengisa obubi bayo kumaviki amathathu adluleyo, kodwa uzakwenzela ukuthi kasafuni ukubusa iZANU-PF.
I-MDC njengami ngizayivotela not because bangcono kule ZANU-PF, ngoba sebehle batshengisa ukuthi bona bayafana obawesi. Ngizabavotela ngoba ngibona isikhathi seZANU sesadlula, iZANU-PF. iZANU-PF yasihlumeza okweminyaka eminingi kakhulu, yikho ngifuna ihambe. I-MDC yona sokuyisikhathi sokuthi izilungisise ingakafiki ukukhethwa.
Ibandla le-MDCT liphatheke ngodaba lozabe ebambe isihlalo sikamongameli wabo umnumzana Tsvangirai lo ose-South Africa esibhedlela lapho ayelahlwa umkhuhlane wemvukuzane. Okwakhathesi umnumzana Elias Msuri lomnumzana Nelson Chamisa bathi yibo asebekhokhela leli bandla osekuhlumi kumeze amalunga abo athi abasakwazi ukuthi ibandla leli likhokhelwa ngubani. Osakhulayo unkosazana Sithande Inkosi Thebe uthi uChamisa loMsuri badlala amadlane bekhohlwa ukuthi ukhetho solufika.
Mbosangani badlala amadlwane because kumele siqalise ukubona ukuthi yena umkhokheli walibandla le-MDC ungumkhokheli oqotho ngani ngokukwanisa ukukhokhela ibandla lakhe. ukwenzela ukuthi abantu labo sibe lesiqiniseko le confidence ukuthi lizwe ngalikhokhela ngendlela efanele.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi ezinazo umnumzana Asifunye uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi njalo yena uzavotela i-MDC.
Lokho kwenzakala ku-MDC akusho ukuthi is the end of hope. So akuyisi ukuthi ikugcina kwayo, it is an idea that is going on. So mina njengestudent ngibona kubalulekile ubana ngivotele i-MDC kulesikhathi ubana sikhiphe si frame ezinye izinto ukwenza ukuthi i-principle of democracy i-champion. So ambona kuqakathekile ukubana ezamaZimbabweans sikhangelisise, sihlolisise, simele li-outcome i-MDC Alliance, and yona le candidate ezayiphiwa iyi-candidate ezamela i-democracy lenhlala kahle yeZimbabwe.
Ukudonselana amandla lokhu sokushiya ibandla le-ZANU-PF lilethuba lokunqoba okungazange kubonakale kukhetho oluzayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.